sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyabonga Chanoloka wange. Lingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi.
Silethemba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi.
Umantshi emthethwandaba wetsholotsho ubengelalwazi lokuthi idale le-High Court lele-Supreme Court anquma ukuthi isiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana Obethe Mpofu aphume aphelele eplazini le-Stakeni Farm.
Sithe sifika ekhothi, ikhothi ibingakwazi i-Magistrate Court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court.
Umumo umimanzonzo kwelekinya lapho sekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabanqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho.
Kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi. UChiluku obesebenza esibhedlela seGweru wamiswa phambi kwedale lokuthoniswa kwamacala ezisebenzi watholakala elecala lokuchaphaza isikhathi somsebenzi ngokwenza imihlangano lezisebenzi. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZPNU umnumzana Douglas Chikovu uthi bazaphikisa lesi sinqumo ngoba singelasisindo. Sixoxele unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Esikubone kusenzakala kucomrade Emmanuel Chiluku isenzakalo esibi ngokuthi phela ube semsebenzini okumelela izisebenzi. Kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi loba ngasiphi isikhathi, uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni yezisebenzi. Kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga le workers committee kumbe ube lilunga le trade union, njalo unxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso. Kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi bese thusela abakhokheli ngokuba xotsha emsebenzini. Sibone abe railway kube phathwa ngendlela efananayo, loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangikhona ukuyibamba bamba. Thina njengeZCTU siza kwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi uComrade Chiluku Emmanuel uyabuyela emsebenzini. Sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi ngenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye. Kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi. Ngubani ozavuma njalo ukukhethwa ke ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje?
Njengenhlanganiso lizathatha amanyathelo bani
ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini.
Silethemba ukuthi asiyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa. Uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe, sifuna ukubona uhulumende engenela emisa ke lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhashi. Nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela ezinye izisebenzi, uhulumende bese goqa izandla, kithi singathi hayi, laye uhulumende esilaye okwamanje uhulumende nje ongathandiyo ama trade unions, uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi, uhulumende oqonde ukudibhidliza inhlanganiso zezisebenzi kumbe amandla ezisebenzi ezibambeneyo esingathi collective power. Kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi, uhulumende ozonda ama trade unions, uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo. Asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelela kwela kusasa.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umanji womthethwandaba wecholocho ubikwa ubengelalwazi lokuthi idalele High Court lele Supreme lanquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm alibangisana labalimi abathathu, ngakho yikho okuzacutshungulwa ekuqaleni kwenyanga ezayo sebephindele enkantolo. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela abathathu laba umnumzana Josephat Chuma. Abalimi laba babalisa umnumzana Sipho Sami Malunga, Zefanaya Dlamini, lo Charles Moyo abakhululwe ngemali yesibambiso e-bail kucala abalethweswayo elokusebenzisa leli plazi lingayisilo labo. Umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi iplazi leli lilokho lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yi-spoliation order, okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwane ethile, kungatsho ukuthi iplazi alisolakhe. Kodwa uthe kasuze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhelo semthethandaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma, yena oqala ngokuchasisa ngespoliation order.
Ase ngizama ukuthi ngichasise ukuthi ispoliation, lokho esithi ispoliation order ngesilungu kutshona. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphilisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele odlamini omoyo abomalunga iplaza kusemthethweni na, alinike o-Obert. Leyo ndaba yokuthi uminista wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudweni, isecourt. I-court ingathi hayi uminista wayelelungelo lokuthi akwenze. I-court ingathi hatshi uminista wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lonalelo eliphikisana ngalo? Umthetho uthi hayi abalamvumo. Umthetho sithi kabaxoshwe eplazini. And lowo mthetho osinqumo leso ukuthi baxoshwe eplazini siyenziwe yi-High Court, savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje akumelanga babuyele eplazini. ngoba ikhothi te bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona icala lelana lize liyephetha lapho liphetha khona nxa yena esithele naye kwakuyi-spoliation but thina lokho singabanikazi beplazi usezitshela yena ukuthi ikhothi izaquma isithini ayikaqumi inkundla inkundla ekukhulumileyo okwakathesi okumele akuzwisise yikuthi akalamvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime abantu abalemvumo yokuthi bayangena eplazini balime ngomalunga ngodlamini lomoya nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuvele sikhona ekhoda
selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungula
sithe sifika ekhoti ikhoti ibingakwazi ibahlulele ikhoti ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-high court ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sherif atshela usherif ukuthi akayixosha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamile so umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa kungakho-ke oprosecutor sebethiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyikubana kule court order eklaya abantu bangabi seplazini kubisele lawa pho cala bani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo
kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli
kunezinto ezimbili ezenzakalayo kuthe plazi leli seligazi i-Cheshire Farm ma-directors ayo ethesa udaba e-high court esithi ugazi awulalungelo ukuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe se-court ngubani luze luzephumelele nxa lokho abakufeneleyo ukuthi hayi akulandelela umthetho ugazi letha le gazi then baqhubeka besiphakazi nxa kwehlulele sesicelo sabo baze washo u-supreme court sehlule isicelo sabo yikho lapho kuphela lapho abangaziphuma khona uSipho Malunga ubengakutshwanga ngoba yena angahlali eZimbabwe uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cheshire Farm Private Limited badingakala e-court wasuka lapha khona eDakar wezobulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cheshire so sisuke sibuzefane yadlamini lo Charles Mama uzafanele ukuthi ebusuku amathetha ubalele esitokisini bagcina senaye sebemshaja besithi naye ulecala so i-bailing yabo bonke but i-magistrate court edila ngamakhesi zenyama yendlolo inyama yendlolo isetsholosha so bavuke kusene besifa etsholosha so sihambe safica nangapi etsholosha kunale magistrate court
manje bebebotshelweni kungathoniswa labana abahambe bayahlala epulazini
yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-supreme court awe-high court athi kumele babuyele njalo usherif kumele ayebadudula ompofu labo bonke abaphakathi wenzethi labo bantu nokubuyele asebenze njalo bona ukuthi umagistrate angathatha amandla okuthi ena athi lokho okuqunywe i-high court le-supreme court kungaphandle komthetho
Alo ke ngumnumzana Josephat Chuma igqwetha elimela ababikwa beyiziphathamandla ze plaza lesidakeni farm obexoxa icingweni le studio 7 Umumo uMima Nzonzo kwelekhinya lapho osekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabancintiswayo wakade bencintisa kukhetho wanqotshwa umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho. Impumela yokhetho eyethulwe izolo iveze ukuba umnumzana William Ruto uthole amavoti adlula isilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 50.49%. Kuthi umnumzana Odinga yena wathola ayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 48.85%. Sokulokufuthelana elizweni, abalandeli baka-Odinga bechisa izakhiwo khona bekuthule phambilini kokhetho langesikhathi sokuvota.
osikomithi wokhetho abane baphikise impumela yokhetho okutsho ukuthi kuzayiwa emthethwandaba kuyoxazululwa loludaba. Kungelani lalokho, umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wathumeza amazwi okuhalalela umnumzana Ruto esithi ulethemba lokuthi uza kuba ngumkhokheli oqotho. Abebandla leZANU PF bebekhanya besekela umnumzana Ruto ukuthi anqobe, uthi abebandla leCCC bona bebesekela umnumzana Odinga. Wayengumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
I-commission ithi yena uRuto ube le 50.49% of the vote and Mr. Odinga ube ne 48.8%. Ngakho ke uRuto is the president elect, kodwa kulabanye asebetshengisele ukuthi banga contesta kumbe bafuna ukuchallenge i-election lay. Ama-commission angu-4 from the electoral commission bathe bona kabazibandakanyi lalesi sinqumo laleya announcement because bathi zikhona izinto ezingenziwa ngakuhle. Kube sokusiba njalo le chief electoral agent ka Mr. Odinga laye uthe yena they are not happy. Mr. Odinga yena ngokwakhe kazange waza ku ceremony yoka announce president elect. So according to umthetho, umuntu ofuna ukufaka ipetition uvumelekile 7 days from now up to mhla ka 22 ukuthi engafaka ipetition. I Supreme Court isivele yabeka sobala ukuthi uhlelo lwama-petition luzagcinwa njani. I think bazabe sebesenza i-determination umbe isinqumo by the 5th of September, after which the petition is successful kungenziwa ukhetho olutsha mhlaka 30 November. Nxa kungenjalo, umongameli omutsha uzacotshwa oba ngumongameli mhlaka 30 August. Ikhumumo khona kathesi kukhanya abantu bajabula endaweni eziningi kakhulu lapha umongameli omutsha ozala khona, kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho. So it's mixed, but endaweni eziningi kukhanya abantu bamukela ukuthi umnumzana uRuto uzaba ngumongameli wesihlanu waseKenya.
Kodwa yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lokumemezela impumela uyibone njani?
Mina ngesikhiwa bangathi outside observer, ngibona ngani ukhetho belukahle ngoba onke ama candidates abakhanya ecampaigna elizwe lonke jikelele kungakhethelekile ukuthi le ndawo ngamanogo areas. Okwesibili, into yokuthi immediately uqedwa ukubala ama results ahle postwe online, lokho kulethe ngibona ngani i-transparency ukuthi ama result wonke umuntu yawazi. Nxa ule calculator ungazi editiona lawe ube le result yakho, kodwa ukukhanya ngani kwathe sebefika ku stage sokuthi sebesenza i final tally loku verify ukuthi batho ukuthi owinile ngubani. Khanya ngani kube lokungazwani khona lapho, kodwa ngokubona kwami lami ngama calculations ukukhanya ngani ngempela u Mr. Ruto ngiyobe hamba phambili. So I think the result is the result, and thina esikhulelekelayo kuphela ukuthi kungabi le lokulwa eKenya ngendaba yokhetho, ngoba ukhetho lubuyile soludlulile, kodwa ilizwe lezizalwane zeKenya ziyaqhubeka zikhona. So abantu kufanele bekhangele ikusasa labo and kungabi lokulwa. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo osizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese Nairobi khonale kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba iziphathamandla zejele leChikurubhi eHarare kumele zivumele amagqwetha kamnumzana Job Sikhala omela iSt Mary's eChitungwiza edalela ephalamende engowebandla leCCC ukuthi akhulumisane labo.
iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asethole izibhamu ezingamashumi ayithoba minombili lanhlanu 85 ngemva kwesinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi abazaletha izibhamu ezingekho emthethweni abasoze babuzisiswe kumbe kubotshwa bengazisa emapholiseni ngesikhathi esafakwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Salbonani, salbonani balaleli beStudio 7. Ezinye izinto uyasela ukuthi umuntu ikuthi nje siyacina siyengana. Indaba yama-accounts avalwayo lawo. Hayi asikizwe ukuvalwa ngo-December odlulileyo. Abantu satshelana abantu ukuthi asikhupheni izimali zethu. Abantu bathi hhayi siyowathola amaphemithi, siyowathola amaphemithi babesinikelana. Kulokuthi umuntu ngabe wazithathela imali yakho wazigcinela. Okwamanje njengoba amaphemithi sephelile uzoyithatha kanjani imali? Orayit bekunikeza imali yakho bazokutshela ukuthi kumele uyisebenzise la ngoba ngiyalapha eMzansi. Ezinye izinto asivulene amehlo singayengeki. Asipendi lo mbono okuzenzakala kusasa ngoba ngabe wathatha imali yakho ebhenki wazigcinela endlini rayithi amaphemithi angaphumelela bayibisele phela ebhenki kulokuthi itshabala lebhenki khonayo and kuzothiwa awusela mvume yokuthi uhlale la imali leyo uzoyishiya la. Asivukeni maZimbabwe, asivukeni.
Kunzima abantu emakhaya, abantu abalakudla, abantu kanjani, abantu bayalamba emakhaya ngapha kodwa lokhu sebantu izani lokhu isithi abantu beyivotele. So abantu hayi kathesi sesiphumile kukho loko ukuthi sibe sirojwa izani thimpi. Nangcono sihambe lomfana omncane we-CC. Ngithi bantu bemthwanda bemhlonhlo namhlanje yena umfana omncane uChamisa nguye umfana ongalilungisela yonke into, yonke into ezonakeleyo khonapha emakhaya. Nguye umfana esingasilungisela yona lokhu elilandelwa ukuthi hey izani, izani, izani. Kunina njalo izani, izani sezeligugile lani layo sizigugile lokhu esithi izani, izani, izani. Umehluli dube lokhulumayo. Ongesabi muntu, ongesabi wekuthi usele.
Sanibonani badala be-Studio 7 ndingelele bonkontungamili Nkomo Chris Gande uGibbs Dube ndlibingelela lonke basakazi bethu abathandekayo. Mina bengifuna ukuphawula lapha lami-ke ngisho okuncane ukuthi abafowethu laba base-South Africa abemthwakazi laba abake beyekele abantu besindebeleni bevotele kuChamisa umuntu wesikhangelele ukuthi esivusele ilizwe, ilizwe lifile alilamnotho alilani. Bona basitshela ngokuquma ilizwe into ezathatha iminyaka esingayaziyo ukuthi imingaki leyo minyaka kumbe 50 years kumbe abantwaba okwayenzakala abantwabethu thina sesingasekho emhlabeni. So abake beyikile abantu beyenze into ebanika impilo into elekusasa labo. Ngiyakhuthaza lapha abantu abasha besayizi yami 18 years kusiyacela u-30 years asambeni siyevota bafowethu, asambeni siyevota bafowethu, siyivotele i-CCC uChamisa Nelson Chamisa siyawina next year.
Hallo, hallo Studio 7, hallo Studio 7 mbingelela abatetela ba muntu ngamili Nkomo Chris Gande Gibbs Dube osithandekile Nhlanga uJeremiah. Mina ngithanda ukukhuthaza abafowethu lapha ontanga kusukela 18 years siya ku-30 years asambeni madoda siyevota madoda, asambeni siregister ukuvota, asambeni siyevota sivotele u-CCC uChamisa silungiseni ilizwe lethu madoda. Kulami umuntu ongasilungise ilizwe singaphiki ngabantu bakamthwakazi abasitshela bukuma ilizwe into esingakwaziyo ukuthi zathatha iminyaka emingaki.
Ngabe linjani basakazi be-Studio 7 nabalandeli bawo umsakazi omuhle kangaka? Ngithanda ukukhuluma ngalo baba abantu ngo-Greater Voice uVondloza Sibanda. Uthi yena abantu bakhathazekile ngendaba zomnotho, abantu balambile, abuyathi abantu bahamba kumarali besiyobona. Ubaba lo confused lo, into ayikhulumayo nje akayazi ukuthi uthini, ngoba ngibona ukuthi khona umuntu ongachitha isikhathi sakhe ahambe kurali elambile njalo esiyabona nje kuphele afuna ukulungisa ilizwe. So yeah, into ayikhulumayo nje ay make sense. Abuye thina abantu abafuna ukuvota ngoba amavoti amaphathi ancikisayo atama vote ayintshontshe kuliqiniso vele izanupf iyantshontsha amavoti i-MTC since if ingena ku-ballot box ayikazi iluza ama-elections naye lowo mdawini vodlozo uyakwazi lokho so angathi yena abantu abafuni ukuyovota ngoba abaconfused abantu amabandla aphikisayo akhuluma iqiniso ayikho into enjalo izanupf nje kwamele ihloniphe amalungelo abantu ingantshontshi amavoti uzobona izadliwa kahle nje ekhethweni lokho nje ku-black and white akekho umuntu ongathi yena elambile engasebenzi enama-families agcwele umhlaba wonke abuya ayovotela izanupf eyiyo ekhoze yonke le nxoshunxoshu ayikho into enjalo so lo baba lo akakhulume nje ukuthi unikezwe nizanu azidlele yedwa angafuni ukukhonfuza abantu okokugcina engifuna ukukhuluma ngakho indaba ye-MRP bantu besindebeleni ake liphaphame asiphaphameni bakithi i-MRP yoyodwa iphathi nje ezosisungula kulolu daba kulento esinayo so masiyikhuluma ngabo abanye baze bayikhulume ngokuthi ye isihlahlabani kodwa shiwa yini ingaka esayidliswa ngalaba abantu bentshonalanga esingakhona ukuyiphalaza seriously asiphaphameni sibadala masinto sibangaka ngiyabonga
salubaya u-Studio 7 njani basakaza abahle silibonga ukusithulela indaba ezinhle ezimqoka njalo mina ngingwenye okhulumayo nasebotswana isifiso sokuvota silaso siyabezwa bafowethu bathi sibuye size ekhaya sizovota manje yeyiyeyiyey abanye asisukanga kuhle mane ezimbabwe asisukanga kahle sesaba nokubuyela siza kubuyela kodwa hhayi kathesi yabona
sanibonani basakazi be-Studio 7 linjani lonke basakazi abahle abasilethela indaba ezinhle kangaka hhayi ngiyabonga kakhulu lami ngithi engithi fahla okuncane ukubana zala ekhezi laphana silo khansila silo MP wethu kuyaphuma izimali ubana kulungisa ama-bridge kulungiseni kodwa hhayi akula ngoquko ebakhona like mpela lisibuzele yena ukuthi kuhamba kanjani sezizethina muzi siyeze emishandira ubana silungisa ama-bridge akula uthi isamende masithatha somele sibophe futhi izinqola la madonketu sibe nesamende siyakha ama-bridge sinabo-council sine-MP hhayi ngicela abasakazi like lisibuzele bona ukuthi kanti imali eziphumayo ukubana ziyenze imigwaqo ziya ngaphi siyahlupheka sizakhamuzi ekhezi kuyafana nokuthi ubana asilahulumende siyahlupheka kakhulu isizini sibili kule nhlupheko esinayo kunzima kakhulu endaweni yethu yasekhezi ngiyabonga basakazi
lathi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
Hayi siyabonga balaleli isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esetheswa icala lokuqhuba imihlangano ngesikhathi somsebenzi umanji womthethwandaba wecholocho ubengelalwazi lokuthi idale le-High Court lele-Supreme anquma ukuthi isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm elisenyamendlovu sizwile njalo lodaba lokuthi umanji wemthethwandaba we Sizwe lama lokuthi eKenya bekuhamba kanjani lamhlanje lapho okuthiwa khona omunye onqotshiweyo usesala ukuthi amukele impumela. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukusizwa lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.